Ngendabeni zethu lamhlanje, abantu sebeqalisile ukubhalisa kugwalo lokuvota kobulawayo leGwanda kulungiselelwa ukhetho oluzayo. Umnumzana Morgan Tsvangirai lokhetho esibhedlela kwele South Africa. Sizalethelela okuningi ngalokho. Inhlanganiso ezitshiyeneyo zithi kumele abantu beZimbabwe babanjwe ngamandla ukuthi bahlolwe igciwane lengculaza. Kuhlelo Zimbabwe Today asixoxeni. Namhla sixoxa ngokugula kukamnumzana Morgan Tsvangirai kanye lomongameli Robert Mugabe. Iqembu leMighty Warriors lilapho ukungaqhubekeli phambili kumncintiswano weCOSAFA Championships. Kulayitok lamhla sixoxa ngokhetho oluza kwenziwa ngomnyaka ozayo ngesikhathi ibandla le-NDCT libophisa umongameli Mugabe ngohlelo lwe-Biometric Voter Registration. Thumelani imilayezelo ku-WhatsApp kunombolo ethi 001-202-465-0318 kumbe enkundleni yebulenjini yokuzilibazisa kukhasi lethu ele-VOA Ndebele. Lingakhuthwa yilezi ndaba lezinye ku-Studio 7 ngo-7:30 ntambama kumagagasi athi 909 AM, 4930-6065-15460 naku-13860 kHz ku-short wave. Lingakhohlwa ukuthi ku-WhatsApp naku-Facebook ngu-VOA Ndebele.